Umgcini sihlalo wenhlanganiso ebonanga bonogada ye-Security Association of Botswana, Mnumzana Samuel Kyalutswe, uthi awufanelanga kuqhatshwa abasebenza limsebenzi abavela phandle kwelizwe. Wengeze wathi sebenanzelele ukuthi amankampani amaningi aqhatsha bokuza ukulinda izakhiwo kumbe ukuma emagedini ngesikhathi zomcimbi.
That it is not allowed because that those positions regarding services.
Akuvunyelwa ngoba imisebenzi le ngezizalwana, hathi abantu bokuza. Labantu abeneleyo abangenza lo msebenzi. Ngakho asingeke savumela ukuthi kulethwe abantu phandle.
Umnumzana Kyalutswe uthi ukuqhatsha abantu bokuza kuhlangothi lwezomvikela kufaka ilizwe engozini.
What do we do when we first employ a person? He goes through steps. One of the steps.
Kumele wenelise ukuthi umthathe isithupha. Njalo wazi ukuthi uvela ngaphi. Njalo kumele abe lencwadi zalapha. Umuntu ongalakho lokhu uyingozi.
Kodwa oweZimbabwe okumdlalo wokwakha umzimba ngokuphakamisa insimbi owebodybuilding Mnumzana Last Sithole kavumelane loMnumzana Kyalutswe ikakhulu kudaba lokuqhatshwa kwabalinda imicimbi.
Being a bouncer, it's a job that is.
Angithole ukuthi kungani sithi akumelanga basebenze njengamabhawu. Lo ngumsebenzi ophiwa umuntu obumbekileyo olezikwanga. Umthetho yakhona siyana kusiya ngomuntu obambe umcimbi.
Inhlanganiso ye-Security Association of Botswana ithi bonke okumele besebenze noma yiwuphi umsebenzi wokulinda izakhiwo kumbe imicimbi kumele babhalise kunhlanganiso yabunjwa nguhulumende. Inhlanganiso ye-Private Security Services Licensing Authority yiyo enika umuntu imvumo yokuthi asebenze njengomlindi wesakhiwo kumbe abe nguye obona ukuthula emcimbini. OweZimbabwe ohlala kwele Botswana Mnumzana Mkhululi Moyo uthi abe Botswana yibo abakhetha abeZimbabwe ukuthi babe ngabalindi bezakhiwe kumbe emcimbini.
I-association le isingantwa ifuna ukubalwa kuvimba njanjani. Kuza kubalwa ukuqhula samo esamawo especially xa sikhangela kwezinye izimo ukuthi kuyabe kulezimo ezingantwa zinzima. Kwenzima uthola ukuthi hayi lapha kwenzima mhlawumbe kufuna abantu abazimiseleyo. Manje abantu abakithi bazimisele kakhulu emisebenzini yonke.
Ukukhonona kukaMnumzana Kyalutswe kuvezwe ukuthi kulabanye ababeke baba kubuthwe emazweni abo. Ngakho uhulumende angeke avumele ukuthi kuqhatshwe abantu abangafaka umvikela welizwe engozini. Ngeviki edlule umongameli Mokgweetsi Masisa kwele Botswana kube sidla amalahle emva kokuba amalunga edale lephalamende elizwe lakhe esole imizamo yokuthi abeZimbabwe bangene kwele Botswana besebenzisa izithupha hatshi ingwalo zama-passport. AbeZimbabwe bathi bafuqwa isimo esingamanga kuhle somnotho ekhaya ukuthatha noma yiwuphi umsebenzi ongabaphilisa kwamanye amazwe. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngiSavron kwele Botswana.